ungabi lamagetsi i-big problem enkulu kakhulu, but i-first problem engabe iyinto engathi ingaqalisa ukulungisiswa kuqala, ingaba into enjengeyamanzi, ama-boreholes kumbe ama-wells okuthi kukwanise ukutholakala amanzi. Sesitho ukuthi njengakuwona lo mnyaka anti vele izulu alizange line kakhulu, umfula ngathi nxa usukela e-Groote Point, e-Groote Point usiya lapho okulo umfula khona 2.5 kilometers kwesinye isikhathi, kodwa ngathethi mbono umfula wona lo oyiwo lamanzi okwalesi sikhathi kulowo mnyaka vele awuzange ube lamanzi. So kuthatha uma ngomude kakhulu ukuthi kutholakala amanzi.
Kuyini abantu abakwenzayo ukuze bethole amanzi?
Ukuthi baze bathole amanzi yikuhamba indawo enkulu kakhulu, ukuvuka kwesikhathi abantu bavuke ebusuku kumbe ngofo umuntu ukuze ayithole amanzi lapho kule mthombo khona, ngingakubalisa ngithi 10 kilometers. Izifuyo zenza okokungena ngoba iboundary yamanye resettlement wona lawo abakhona kwangani kuba lama plots ngangale, ama plots akhona yikho lapho okulamanzi khona. So izifuyo zenza okuhamba vele uma ngomude ukuthi zize ziyethola ukuthi zinathi.
Kuyini okwenziwayo kulesi sigaba ukuthi lithole amanzi?
Lokhu vele ngingabalisa ngokuthi kuyake kuyikuchayidwala ngempama nje ngoba ikhona enye indawo yake abantu izakhamizi zakhipha izimali ukuthi kubuye kuzosurvive, ama-survive abuya sibili abamba umgodi, but umgodi wangkhona waba umgodi owodwa ibhole yodwa kwakumele ukuthi imelelane lamavillage amabili. So ujesi yayinto engasozikwanisi njalo into yangkhona yaphonge ukuphelela emoyeni kuphela, ayizange iqedakale pasopi 3 years ago into yangkhona yarongwa, ayizange iqedakale vele lokuthi yang.
Kwenzakalani ezikolo kanye lezibhedlela lakho konke lapha amanzi aqhakatheke khona?
Isikolo esinye sisoda seza ukuthi bayenze ukukha amanzi lapho kwakule mgodi yama-Germans khona, yikho lapho benze ukukha khona amanzi ukuthi asemthombo ungathi awuhlanzekile emanzini ngoba kwaphonge ukubonakala sokugobhoza amanzi. Uhlupho lwangikhona amakansila balwazi ama-MPs alwazi, because kufanele ukuthi nxa ungathatha umuntu uyemfaka egangeni, nxa ungamthatha umuntu loyo uyemfaka egangeni lapho umfake khona ube kwathi akalakudla akalani, kuyakumele ukuthi ukukangela ube kwazi ngoba zonke into zelezi izinto ezazibhalwa ama-forms kusenziwani ukuthi zikwanise ukufilwa ama-form la ukuthi kwanise ukuthi kube yinto ephumayo, but ukuphuma kwangikhona akuqedakali ukuthi kuyini okwenzakalayo.